Ngiyalibingelela bantu bakithi sizwile nje abanye abangani bethu abemthwakazi Republic Party besithi ke sebethola usekelo olumangalisayo endaweni zeMathebeleland esigoqela inkayi lupane lezinye indawo zetsholotsho. Sithanda ukwazisa abasekeli bethu labalandeli bethu ukuthi lokho okuthiwa ngabangani bethu akusilo iqiniso. Kuyazakala umhlaba wonke leZimbabwe yonke ijikelele ukuthi isabelo seMathebeleland yiyo indawo esingathi yi-stronghold ye-MDC Alliance. Lokho kuqhubeka kunjalo. Abangani bethu abemthwakazi Republic Party bayakhohlisa nje uZulu weZimbabwe noma singathi uZulu wakithi eMathebeleland besithi lizwe lele lingadatshulwa libe ngamazwe amabili ngokukhuluma nje kuphela kumbe ngokusebenzisa kwe-ballpoint esingathi yikuvota. Lokho ke yikuphupha nje kuphela kwabangani bethu, kodwa sithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi ke kumele ukuthi behambe beyebhalisela ukuvota bevotele ibandla le-MDC Alliance, ngoba i-MDC Alliance yilo lodwa ibandla elilamathuba amakhulu kakhulu okukhupha iZANU-PF embusweni. Ukuhlupheka konke lokho abantu abahlangana lakho, le nduvo zonke lezi esihlangana lazo, kumele ukuthi abantu babekwazi ukuthi zenziwa njalo zenziwa yiZANU-PF, njalo zingalungiseka kuphela nje ngokuthi iZANU-PF iphume embusweni. Njalo ibandla elilethuba elikhulu lokuthi likhiphe iZANU-PF embusweni yi-MDC Alliance. Yikho ke sikhuthaza kakhulu abantu bakithi eMathebeleland ukuthi behambe bebhalisela ukuvota, njalo bahambe bevota bevotele i-MDC Alliance ukuze sikhiphe iZANU-PF. Sikhuthaza njalo abantu ukuthi bangakhohliswa nje ngamabandla amanye athi aphikisa kodwa isebenzela ibandla leZANU-PF. Bantu bakithi, nanto ithuba liyeza ngo-2023, asambeni sebhalisa ukuvota sivotele i-MDC Alliance. I-MDC Alliance isilosekelo olusabekayo eMathebeleland njengoba vele kwakuvele kunjalo. Siyalibonga kakhulu lolu sekelo, sithi aliqhubeke lunjalo. Ngo-2023 umnyaka ngowethu, iZambia isitshengisele ukuthi lokho kungenzeka. Siyabonga bantu bakithi.